Umsebenzi wokuphenya ngalokho okwenzakala ngo-6 January 2021 lapho abathile abasekela uTrump bangena eCapitol Building. Awusoze ube ngumsebenzi olula ngokuba uTrump usesekhona isithunzi sakhe lokho esibonakala kafuna ukuthi kuphenyisiswe khona lokho. Ngakho-ke uyesabeka kakhulu ama-Republicans asamesaba useseyisithixo esikhulu okungelula ukuthi basishaye indiva nje. Ngakho-ke lana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kuzaqhubeka kungakhathalekile ukuthi kwenziwani ngokuba nje ngaphandle kuka-Trump iMelika siyaba le-division lokwehlukana phakathi okukhulu phakathi kwama-Democrats lama-Republicans. Kulutshwana sebevumelana ngakho nje izinto zonke bayadonselana ngazo lalezo wawukhangelela ukuthi kakufanelanga badonselane ngazo bayadonselana ngazo. Ngakho-ke lo msebenzi asoze ube lula lakancane, kakumangalisi khona lokho esikubona sekusenzakala.
Ubona iqiniso lonke liphuma yini phezu kodlakela lolu nxa sikhangela ukungezwani ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Akulula ukuthi iqiniso liphume umsebenzi wenziwe nxa abantu bengabambananga. Kudingeka lokho okuthiwa yi-bipartisanship nxa useMelika ukuba ama-political party ongu-2, i-Republican Party le-Democratic Party zibambisane kulomsebenzi ngokuba kuyabe kukhona enye iphathe kwaziyo leyinye kwaziyo. Kanti ke futhi nxa ngabe usuphenyisisile ngento ethile ngesehlakalo esinjengasona lesi udinga lokho okuthiwa yi-legitimacy, ukwamukeleka kwemphumela yokuphenya. Ukuze yamukeleke leyo mphumela kubo bonke ama-Democrats lama-Republicans kuyadingeka ukuthi babambisane ekuphenyeni lokho ukuze bonke inhlangothi zonke kunye lama-independent bakwamukele lokho okuphume ophenyweni.